atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 23 zibandlela 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abe commission ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission basola ukukhululwa kwabantu ababe bebabophile.
Kudlakela lolu oluqale izolo ntambama, izalwane zakho leSouth Africa zichaya phansi ngentonga zisithi
sekuqhamuke udlakela phakathi kwezizalwane zamanye amazwe lezakho leSouth Africa elokitshini leDeep Sploot eJohannesburg khonale eSouth Africa. Kuqhubekela phambili ukuthoniswa kukamongameli Donald Trump edale leSenate lapho ayetheswa khona amacala amabili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abe commission lebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission bathi sebediniwe ngokubotshwa kwabantu ababotshwa besetheswa umlando wokuphatheka kumkhuba omubi wenkohlakalo, kodwa mahle bakhululwe khonapho sokubizwa ngabaningi ukuthi i-catch and release ngesilungu, ikakhulu nxa kuthe kwabotshwa abantu abalezikhundla eziphezulu kumbe abalemali. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abenhlanganiso yebona ngelungelo loluntu eTransparency International Zimbabwe namhlanje bethule impumela yophenyo oluveza ukuba abesifazana yiba besilinganiso esikhulu esikhahlanyezwa emkhubeni wenkohlakalo owenzakala kunhlangothi ezitshiyeneyo zempilo. Ekhuluma emkhosini wokwethulwa kwempumelo yalolu phenyo, umgcinisalo wekomishini ebona ngezenkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission, iZac uNkosikazi Lois Mathanda Moyo, uveze ukuba ikomishini yakhe isikhathele ngokuboshwa kwabantu abahle bakhululwe ngesiphangiphangi.
Ngizwile kukhulunywa ngokuboshwa abantu ukuthi bayaboshwa bethiwe, kodwa ngiyalithembisa ukuthi siyasebenza ukuthi sifuna ukuthi labo ababotshwayo bathonisiswe baze bagwetshwe.
UMathanda uqhubeka echasisa ngasebekwenzile njengekomishini emizameni yabo yokulwisana lenkohlakalo.
Sesiswela indawo yokufakela impahla eyantshontshwa ngabantu. Sesamisa lama bank accounts ukuthi engangeni imali. Sisayenza ukuthi kube lomthetho osivumela ukuthi kube lula ukwenza lokhu. Umthetho wethu uthi iNational Prosecuting Authority yiyo ethatha lezi ndaba. Sifuna ukuncedisana lehofisi ka-Attorney General ukuthi silungisise lokhu.
Uthe ugwalo lolu ngempela luveza umqotho okugoqela imali eningi etshontshwe kuhulumende. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi imithetho iqiniswe yokujezisa lezi zigangi.
Ugwalo lolu lusitshengisa ukuba sesizamile ukuthola imali yemithelo ngokuvala ukuntshontshwa kwemali. Luyatsho njalo lolu gwalo ukuthi kusamele senze okuningi ukuze sithole imali entshontshwayo.
Ugwalo lolu luveze ukuba eZimbabwe lahlekelwa imali eningi entshontshwa ngabantu engaba ngama-billion phose amabili, 1.8 billion ephuma elizweni iminyaka yonke. Amapholisa lawa abikwa ekhokhela emkhubeni lo owenkohlakalo elandelwa ngabe ofisi yokubhalisa ingwalo zokuhambisa zama-passport endwendweni zokudinga amafutha ezimota zasemsebenzini, lapho abantu abachatha abantu befuna imali zokungenisa abantu emsebenzini. Abantu abake baba kuhulumende asebeboshwele inkohlakalo bagoqela owake waba ngumsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mpoko, abake baba ngabaphathi ntambo bakahulumende unkosikazi Prisca Mfumira loMnumzana Ignatius Shombo. Kodwa lenamhla lokhu akula kujeziswa asabethewa kwenziwa. Ingcwethi zithi kunzima ukulwisa inkohlakalo elizweni ngoba abezombusazwe besebenzisa ikomishini yeZAC ukulwa izimpi zabo zokuxabana ebandleni elibusayo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kuqhamuke udlakela phakathi kwezizalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa elokishini le Diepsloot eJohannesburg kwele South Africa ngemva kokubulawa kwepolisa elibikwa libulewe isizalwane seZimbabwe. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kudlakela lolu oluqale izolo ntambama, izalwane zakwele South Africa zitshaya phansi ngentonga zisithi abakwamanye amazwe ikakhulu abaselizweni ngokungekho emthethweni ngabaphume baphele kuleli lokishi. Omunye okhokhela izakhamuza leli lokishi igama lakhe elingavezwanga ukubeke kucaca ukuthi bafunani.
Abantu bethu bayabulawa ngabantu bokuza laba. Sifuna ukuthunyelwa amabutho lamaphoyisa babuthwe bonke. Bahambe.
Just give us in peace. You are not safe like this.
Izalatha zonke kule lokishi bezivaliwe ngamatshe, ingcekeza, lamathaya abaselwe umlilo. Iningi labantwana kabahambanga esikolo kanye leningi labasebenzayo njengoba imota, amabhasi lemichova obekuzama ukungena kulindawo bekujikijelwa ngamatshe. Ngolwesihlanu kudutshulwa ipolisa lafa ngesikhathi amapolisa agijimisa izigebenga ebezidingwa ngecala lokubulala. Esinye salezo zigebenga ezibanjiweyo sekuvele ukuthi isizalwane seZimbabwe. Izalwane zakwele South Africa zithi phezu kwaleli polisa kubulewe futhi ezinye izakhamizi ezimbili lakho abathi kwenziwe ngaba kwamanye amazwe. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mehluli Ncube ohlala eDiepsloot uthi loba bekungakahlaselwa umuntu okwamanje abanasiqinisekiso sokuthi lolu dlakela luzaphetha ngani.
Kukhona now South Africans balwa labantu abangaphandle bethi bafuna nje umuntu ongelawo amaphepha. Sebezenzela bona umsebenzi wamaphoyisa wekomafesi. Kukhanya ngathi usaqhubekela phambili ngoba ne-helicopter naye lapha indiza emoyeni. Imoli ivaliwe ngale ngaseDiepsloot.
Ngigcina ihlalo lenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi kulusizi ukuthi ihlekana lezalwane zeZimbabwe elikhethe ukuba izigangi lingcolisa igama lakhe wonke umuntu.
Siyakugxeka lokho njalo sidlulisa amazwi enduduzo kumuli yepolisa lele libuliweyo, njalo sibiza izalwane zaseZimbabwe ukuthi kumele sekele udlame lolumele sekele ukuganga lokho okwenzakalayo. Njalo sifisa ukusebenzisana lamapolisa eSouth Africa ukuthi siqede ubugebengu lobu obukhona emphakathini walapho esihlala khona.
Imizamo yokuthola ukuphawula kwamapolisa lobahulumende ibingakaphumeleli. Kodwa kumongameli Cyril Ramaphosa ngeviki ephelileyo utshele umkhokheli kahulumende we-Ethiopia uMnumzana Abiy Ahmed ukuthi uhulumende wakhe uzasebenza gadalala ukuqeda udlakela olubhekiswe kwabakwamanye amazwe. Mele 7 Johannesburg kwele South Africa, nguBenedict Nhlapo.
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhaya sibili njengokudla mayibaba abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibaniki bambile umoya wabo. Indlala inkulu sibili, siyakubona nje emathawoni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Kuqhubekela phambili ukuthoniswa kukamongameli Donald Trump edalele Senate lapho etheswa khona icala lokuthi wayefuna kusebenzisa ilizwe le-Ukraine ukwenzela ukungcolisa igama likamnumzana Joe Biden omunye wabancintisa kukhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli. UHunter Biden umtaka Joe Biden wetheswa icala lenkohlakalo. abamela ibandla lama Republicans bavimbe ngendlela zonke ukuthi kungabi lobufakazi ekuthoniseni icala leli. Ababona kwenzakalayo abagoqela umnumzana Jerry Twala Jackson ingcwethi kwezombusazwe bathi ababoni abakumandla lama Republicans bevuma ukuthi kube lobufakazi. Abantu abanjengo John Bolton wayekuhlangothi lwezomvikela kuhulumende kaTrump. Ake sizwe uThwala ekhuluma ngodaba lolu.
Lekumbona beyibalabalisa lapha sikhangela nje uyaqhubeka futhi namhlanje. Kodwa sike sinazelele futhi ukuthi abantu beqembu likamnumzana uTrump ibangathi baningi laphana ePhalamende, so kuzoba nzima mhlawumbe impela ukuthi i-impeachment yabo ifike ezingeni lokuthi isuse uMr. Trump esikhundleni sokubusa. Ngakho ngibona ngathi kayisizi kangako.
Nxa ukhangele kodwa ukuphikisana kwabo khona ngale-ke edale le-Senate ungathini ngakho?
Kwakusiko ukuphikisana mpela engingathi kule transparency ngolimi lukaQueen, ngoba ngibona ngathi impikiswano yabo abaningi bakhona nje bayesaba ukuphikisa befaka iqiniso mpela abalaziyo, kodwa bathi phecelezi besenzela ukuthi bangabonakali ngathi ngabantu asebefucela umnumzana uTrump ngaphansi kwebhasi ngoba bekuqembulile.
Siyabona ukuthi-ke abakubandla lama-Republicans bayala ukuthi kube labafakazi, kambe kuyini okwenza ukuthi benze njalo?
Lokho kusoba lokuthi nxa ungathi umuntu olobufakazi kabangafinyelwa ukuze efakazi, kukhona okufihlwayo, zikhona izinto ezimbi ngempela okusoba lokuthi umnumzana uTrump wazenza. Kodwa-ke ukuze avikele, ukuze bamvikele, yikho bevala ukuthi abafakazi laba baze bazeletha ubufakazi babo.
Bazamvikela kuze kuthini?
Lapho asazi ukuthi indlulo kuxaxaxa kuziyowela lapho, kodwa ngibona ngathi kwinto engalunganga kakhulu, ngoba nxa usuka usiba le mfihlo kuthi ukuthi kukhona okubi okufihla, ngoba ngabe yinto enhle akule sizathu sokuthi ifihlo yinto enhle, kusho ukuthi bazimisele ngokugangathize abakwenzayo.
Ye, nxa ukuthi ama-Democrats ngelokuphuma kuhle kudaba lolu kabasoze bedliwe yini kukhetho luzayo?
Kusangenzeka ukuthi badliwe, ngoba sekubonakala ukuthi kusebenza isandla sendwangu ngapha emuva lapho sesingaboni khona imisebenzi yabo abayenzayo. Njalo lokhu kuyenza kuyabe sekubonisa sobala ukuthi udaba lokhetho kalusizi kangako, ngoba kukhona kusuka kuvele bekuhlelile bona ukhetho nje besekusiba nje ngumcimbi wokuvala abantu amehlo.
Alo-ke ngumnumzana Gary Twala Jackson, ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 esedolobheni le-Dallas e-Texas khonapha kwele Melika. Ku-Live Talk lamhla kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela indlela abesifazane abaphila ngayo phakathi kobunzima bokunakala kwesimo somnotho welizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakayi sigabeni silandelayo ke sikhangele esivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Umsekeli kamongameli wele Melika umnumzana Mike Pence ufike lamhlanje kwele Israel ukuyangena kumbuthano omkhulu wokukhumbula abalahlekelwa ngumphefumulo ekubulaweni kwabantu abaningi besijuda ngakobele Germany. Umongameli Donald Trump wele Melika wethule umbiko wokusola inkampani elungisa indizamtshina e-Boeing ngokulungisa indizamtshina yohlobo lwe-737 Max eqhubeka isiba yingozi. Udubo lwentethe kwele Kenya lubikwa lusasetshelwa ukuba lungachithekela lasemazweni angomakhelwane lugcine soluhlasela umhlubulo wonke. Lezi ntethe zibikwa zivela kwele Ethiopia laseSomalia, njalo inani lazo likhangelelwe ukwengeza lapho kusiyafika uNhlangula. Umbiko kamkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ubukhangelelwe ngabalandeli bakhe abaningi uze wethulwa ngomvulo ngemva kokumiswa ngamapholisa kuvike edluleyo. Kambe lumbiko ungaba uphethe uphe abantu ithemba ledlabuzane lokukhangelela elakusasa elihle na? UChamisa uphathe okuningi uphathelane lezombusazo welizwe kodwa akumqoka ukuthi uthi lumnyaka ngokungena ezitaladeni kutshengiselwa. La ngamazwi aseyinhlala yenza yebandla leli lanxa lisakhokhelwa ngumuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Mbuso Fuzwayo olilunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu esigabeni seMandebeleni ebheju likaZulu endawonye lesikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo uMnumzana Swithani Chirowodza onguye osungula lingxoxo.
Angami vele uhulumende kaMnangagwa ube ngafuni uhulumende ukuthi vele kuxoxiswane lezakhamizi zeHarare. Ngoba phela sokule pressure esisuka ngaphandle kwelizwe ukuthi kanti i-MDC seyabhanywa yini, i-pressure esiyenza ngani angani bayacedisa kanti bayakhulula isike yade bezibophile. Kodwa kusiya ngabo vele bebengafuni ukuthi bemnike imvumo dakhulume yabantu. So mbona lokhu kubangelwa yikuthi so usuke kwabasobala kwamanye amazwi ukuthi uhulumeni kamnanga kwaphele ungani kulodunya ebantwini.
Ye, ngize kuwe Mnumzana Fuzwayo, kukhona yini ongakutsho ikakhulu sikhangele ukubana ngamazwi kade thiwa wona azapha idlabuzana abantu njalo atshengise ukuthi bandla lizabe libheke ngaphi phambilini?
Hayi, ngibona ngathi uMnumzana uChamisa engabe ekhulumile labantu kodwa kakukho esingathi kuyabambeka sibili ukuthi hayi kathesi uthe eqeda ukukhuluma labantu kwaba njengotitsha wenjuva. Nto abona ukuthi thina besikhangelela ukuthini uzathi ngakhuluma sibona abantu ukuthi hayi sokungena ezitridini ngoba sebekhulumile njalo nje bayalisana namapholisa ukuthi ufunke uyakhuluma kodwa angiboni ukuthi ukukhuluma kusadala umahluko. Osokudingakala ukuthi abantu beZimbabwe sesidubekile uhulumende siyakhuluma laye kasilaleli lokhu yikho sesikwenza. Ngibona ngazathi kungani kuyasilela khonokho ukuthi kanengenenge silwela ukuthi sifunke uyakhuluma labantu. Kasikele ukuthi sifuna ukuthini sithi bantu kasiphakameni sizikhulule kulobu bunzima mbona ngathi kokusilelayo khonoko.
Nantu daba Mnumzana Chirowodza, ungathini wena ngamazwi kaMnumzana Fuzwayo?
Ngibona engamazwi amahle kakhulu. Unganandlelela kuma WhatsApp group, unandlelele kubo Facebook lakubo Twitter. Vele ezingini zonke lezi ezisekulenzini uzananzelela ukuthi abantu abaningi babiza inshwa bakhi i-epsin. Kodwa phela uzananzelela ukuthi ukhokheli be-MDC kuthatha esithi esiphiwa i-bottom up approach. So into yabo epsin kuhle ngazi vela phansi ngoba kwesinye isikhathi uzathi uyinkokheli ukuthi let me do some action futhi wena uyangena esidini ubone vele kungela bantu ngemva kwakho. Kodwa ipressure yokuthi abantu benzele isipidi nxa ivela ku-followership ibalandele ngalokho kulungile kakhulu. So ngibona amazwi kaMnumzana Fuzwayo engamazwi amahle ngamazwi okuthi lami ngingadana laye uMongameli uChamisa singanathi siye sixoxisane ngakho.
Ye Mnumzana Fuzwayo, wena kodwa uthe kungani isikhathi sokukhuluma sesedlule sokungesokwenza, uthini wena manje ngamazwi wena lana?
Amazwi engabe mahle engokuthi hayi ngokutengiselwa ngokuthula nje kodwa mina ngibona ngazathi ungakhangela aba utitsha wenjube nabantwana besikolo kabazange balwela ukuthi bekwenza umhlangano ukuthi be-announce ukuthini bazayethula isithombe sikamongameli lokwethula ifulegi bengene ethareni bakwenzile babe bengene ethareni. So mina ngicabanga ukuthi yena kathesi through his structures he should have been mobilizing abantu ukuthi no in your communities on this particular day akula muntu osuka ku-area yakhe wonke umuntu toyitoya engathi esendaweni yakhe because ukuthi wena kuthiwa uqeda inyanga yonke uthiwa namapholisa usithi kwakhona ngifuna ukuthi ngimvumele ngenza i-state of the nation address. I-state of the nation address yakho ingeyokutyela abantu ukuthi kwakhona ngumnyaka kutoyitoya lokhu yakwazi ukuthi through your national executive through your party structures kwehle uhulumeni linganethusanga ebona kuphela abantu sebenjani sebesekhareni eqalisa ukuphaphatheka manje jiko thina sikhuluma kakhulu senzeka lutshwane
mnumzana Jitiroza uthini wena ngalokhu
okwenjube kuhle koduza Mandela poet ukuthi asizange sikhulume lokhu zemaphephandaba ngendaba yenjube ngoba besingafuni ukuthi laba abasekeli bezani bethole ithuba elokuhlambaza beqambela abantwana amanga phela kulakho ukuthi bengabona ukuthi MDC iyakuncoma khonokho okwenza abantwana bese besithi into le i-politically motivated kukanti-ke thina vele sifuna ukuthi abantwana belungiselwe la matitsha la alungiselwe so zananzelela ukuthi azange si-issue statement isenzela ukuthi bengasoli abantu ozananzelela futhi ukuthi phela abantwana kabakho ku-majority age.
Lo-ke ngumnumzana Swithan Jirodza isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo obexoxa endawonye lomnumzana Mbuso Ofuzwayo olilunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu esigabeni seMandebeleni eBheju likaZulu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uhulumende encedisana lenhlanganiso ezizimeleyo obikwa elungiselela ukukhupha amanzi asezindlini zemuli ezedlula ikhulu ezathinteka ngemva kokuna kwezulu lesikhukhula eladala umonakalo omkhulu ewange ngomgqibelo odluleyo. Usomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda usanda kwethula lapho okugcinwe ezinye zalezi muli eGuest House yeWange Colliery Company. Abanye bahlaliswe eCinderella. Iningi lalezi muli livela kuward 9 eLwendulu. Njalo uKhansila Fani Chirwa walendawo uchasele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Lapho manje kuza kuya ngomumo wezulu leli because izulu leli azange silibone lithina the way elinye ngayo this year. Even the previous flood ebengekho as serious as this year. So ukuthi ngithi ngifake i-specific time okwakathesi angisoze ngiyenelise until and unless ngakhuluma labo health officer as well as i-village office ukuthi sibone ukuthi i-cleaning liyana yama-drains ama-blockages lana ade khona. So ku-writing sokukhithiwe konke but at the moment work is still underway. The cleaner bezama ukukhipha ama-blockages lawana.
Labo-ke abaseleyo ewadini yakho?
Laba abaseleyo abalamanzi ezindlini zabo, amanzi azangangeni. Bonke abangenelwe ngamanzi ezindlini bakhithiwe bayafakwa kwezinye indawo. And then labo abaseleyo kuyenziwe umsebenzi wokuthi kuklinwe indawo yakhona ukwenzela ukuthi izulu lingaphenduka lingatholakali lingena endlini laphana.
Kuyini okukhona kathesi ezindlini zalaba abahlezi ku-guest lodge?
Hayi akuzange kudilike ngamanzi kuphela ebengenile. So amanzi lana bakwanisile ukuthi bawakhiphele phandle be-dry izindlu ziyana but since angiyaboni imbheda ingangenwa ngamanzi iyathatha isikhathi eside kulo kulama-floors ukuthi amanzi lana aphume. So bebelokhu bechaya izinto leziyana.
Abesabeli ukutshontshelwa nga impahla zabo zisegcekeni?
Hayi ama-chances okutshontshelwa they are very slim. Because bebethola futhi uncedo ukuthi bethwale izinto leziyana bezifaka e-guest house lapho abakhona bezama ungani bayazidraya phandle on the lawn.
Selike lakhulumisana yini lo hulumende lezinye iziphathamandla zakhe
ngalolu daba njalo bathembisana.
Civil protection unit eke yafika bakhangela bebe promise sibili ukuthi bazayahlala phansi and then and there was some counselor they are controlled from Harare but labo they sent word out to the people ukuthi whoever ama wishers abakwanisayo at the moment bebe lokhe bengenela benceda abantu sisamelele.
Lo ke ngukansela Fani Jirwa ka ward 9 elwendulu kumbe number 1 ewange ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 ekhona le ewange. Kwezemidlalo iqembu leHighlanders selithole imvunulo eyokugqoka nxa lizilolonga evele kubasekeli balo abahlala kweLebhilitane. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iziphathamandla zeqembu leHighlanders ezivaliswa umsekeli kamgcini sihlalo uModern Gwenya, uCEO weqembu uNhlanhla Bahlangeni Dube kanye lesikhulumeli seqembu uRonald Moyo yibo abayemukele impahla lezi ezivele phesheya kolwandle namhla ekuseni. Umsakazi olodumo njalo engumsekeli weqembu leHighlanders omkhulu uEzra Jesus Banda nguye obemele abalandeli beqembu leHighlanders abahlala kweLebhilitane njalo uthe unqobile Nkomo udlale indima enkulu ekudingweni kwempahla ezokuphathisa iqembu ngemva kokuzwa izikhalazo zenkokheli yeqembu. Isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla Bahlangeni Dube uthe basamukela ngezandla ezivulekileyo isipho lesi esivela kubalandeli beqembu.
Abantu bangakhangeli kakhulu ukuthi nxa sifuqana sifuqanela ukuthi senze ngcono babe sebekubona ngani mhlawumbe liqembu elilwayo hatshi yikuthi izifiso zethu ngoba siyachisekana yikuthi izinto zenziwe ngendlela esisuthisayo sonke. Kancane kancane sikhuthazana sifuqana esifuqanela ebuhleni kuyaphumelela. Lokhu kakwenziwa ngumuntu ozondiqemba, kwenziwa ngumuntu ozondubani, kwenziwa ngumuntu olithakazele iqembu lakhe. So siyakubonga kakhulu kasi.
Umsekeli kamgcini sihlalo weqembu leHighlanders uModern Gwenya ukhuthaze abanye abalandeli beqembu leli ukuba labo baliphathise hatshi ukuba bechothoza kuphela.
Isifiso sami ngesokuthi ama-supporters ayalindaza labo kabalethe phela into esizifunayo kangaka kulokuthi belonke beyisola ku-social media. Lokhu kuyasikhuthaza okwenziwa ngudawini ukuthi umuntu wakho oyithanda ibhoso ungakhulumi kuphela. Ukuthanda ibhoso kutshengiswa ngokwenza okuhle njengalokho kwenziwe umdawini.
Abalandeli beqembu leHighlanders abangaphetsheya kolwandle bakade bebhadala iholo lomceceshi uHendrikus Peter de Jong nyakenye. Labo abahlala elizweni laseSouth Africa sebaqala uhlelo lokubuthanisa imali yokuphathisa leli qembu abayitshaya nyanga zonke njalo lolu hlelo lukhokhelwa ngoye ngumdlali weqembu leHighlanders uAlexander Masebo. Iqembu leHighlanders eliqalile amalungiselelo alo alo nyaka njalo abasekeli bakamceceshi waleli qembu uMark Harrison abathi uMandla Mpofu kanye nobekuthemba Ndlovu yibo abasagijimisa abafana ngoba uHarrison oyisizalwane sekweleNgland engakatholi imvumo yokuba asebenze kweleZimbabwe. Yimele Studio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebisilazo lamhlanje. Abekhomishini ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission bathi sebediniwe ngokubutshwa kwabantu baphinde bakhululwe khonapho khonapho. Sekuqhamuke udlakela phakathi kwezivalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa elukitshini le-Deep Sploot eJohannesburg kwele South Africa. Kuqhubekela phambili ukuthoniswa kukamongameli Donald Trump edale le-Senate. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Ngisithi asidimaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-half past six lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.